Inani leli liphansi kakhulu ngenxa yomango osokumele uZulu awuhambe esiyabhalisa emahofisini aweZEC. Inengi labantu likhala ngokuthi sokumele ligade kabili ukuze liyebhalisa. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eVictory siyanqoba kanye leyebulawayo Vendors and Traders Association bezimanyene zaba lomdlalo wenguqu kanye lowebhola labo mama inetball elokitshini lesizinda. Abezeki bebekhulumisana labasakhulayo bebakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota. U-District Elections Officer unkosikazi Sithembiso Khuphe uthe abasakhulayo kobulawayo yibo abaningi kodwa balutshwana kunani labantu asebebhalisele ukuvota. Ugcizelele wathi ngemva kokuvalwa kwe-mop-up exercise inani labantu asebebhalisele ukuvota lingaphezu kwenkulungwane. Ethi njalo inani labantu bonke abazavotela kobulawayo ngemva kokwehlukaniswa kwabantu kukhwitsha labo abazavotela kwezinye indawo ezingaphandle kwakobulawayo bangaphezu kwamakhulu amabili enkulungwane i-211,468.
Ezibulawayo kathe sile 211,000 registered voters after imopaf, but we continue registering ngoba on Monday after
umqoqi wohlelo lolu olilunga lebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mbekezeli Hlabano uthe imidlalo le bayenzele ukukhuthaza ontanga ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Njengenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, imidlalo le siyenzela obana siqoqe ontanga bayebhalisa ukuvota kulelu hlelo olu-ongoing olubizwa kuthiwa ngesilungu biometric voter registration. Okutanga sinanzelela ukubana baningi kupopulation yesizwe kodwa baphatheke ezintweni zokubusa kumbe ngathi kwezombusazwe bangabantu abasheshela emuva, bahlehlela emuva kakhulu. Sibakhuthaza ukuthi behambe beyeregister ukuvota, bengaregister ukuvota bengahlali, behambe beyekhangela amabizo abo ku-voters roll. Kulokhu-ke kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-voter inspection.
Umqoqi wenhlelo ze-Victory siyanqoba umnumzana Sabelo Siwa uthe bajonge ukwazisa ontanga ukuthi ukubhalisela ukuvota akukavalwa.
Ukuthi namhlanje sihlangene khona phesizinda ya grounds singabontanga sikhuthazana sifundisana ngolwazi lokuvota kubana njengabontanga silelungele kubana lathi sivote lokuthi sivotelwe futhi.
Omunye njalo wabasakhulayo obedlala umdlalo wenguqu umnumzana Charlton Vusa Moyo uthi uhlelo lolu lwenelise ukukhuthaza abatsha ukubhalisela ukuvota ethi njalo lithuba labo lokuphatheka enhlelweni zokwakha ilizwe.
Nohlelo lolu luyinto enhle sibili ngoba selwenelise ama-youth alapho ukuthi bebe-involved bephatheke labo esimeni selizwe leli njalo futhi yindlela ekuba lethe eduzane ukuze siba-involve kuma-issues lawo and then also yinto ebe enhle nje ukuthi bethole i-chance la ukuthi bebe le-education ukuthi yano ukuvota yinto ilungelo labo kumele bekwenze.
Osakhulayo obedlala umdlalo we-netball unkosikazi Nokuthaba Neshiri laye uncome uhlelo lolu.
Uhlelo lolu ngibona ngani luhle kakhulu especially ebantwini abatsha ngoba siyananzelela ukuthi abantu abatsha labo banjengabantu abadala yilungelo labo ukuthi benjani bephatheke ezintweni lezi zokukhetha entweni zona ezosilinginto zokuvota zona. So ngibona ngani luhlelo oluhle especially nxa lubuya ngama-sports so kuyakhuthaza abantu abatsha bayathanda izinto ezinjengama-sports njalo babuya begcwala endaweni ezinje. So ngibona luyihlelo oluhle kakhulu luyabiza abantu njalo abantu bazazwa bekhuthazekile ukuthi benjani behambe bebhalisa ukuvota labo ngokufika kwesikhathi benjani bebuye bevote njengami njengoba ngimeleli ukuthi ngiyovota so njengomuntu ose-register.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi njalo ukubhalisela ukuvota kuzamiswa ngemva kwamalanga alitshumi abafuna ukuvotela sebebhalisile edale lokubhalisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.